Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 20 kuMpalakazi 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
I appeal yet again to our business community.
Ngiyaphinda njalo ucela kubosomabhizinisi bethu ukuthi libathinta ukuzithinta lihlungane lomkhuba wokukhweza intengo yempahla mahlayana.
Umongameli Emerson Mnangagwa wethule umbiko wakhe oqakathekileyo wakuqala kuZulu njengomongameli welizwe owe-State of the Nation Address.
Sathi kuri-engagement team kahulumende zihamba amazwe wonke zisithi izijeziso zenotho ezikhona kazikhitshwe ukwenzela ukuthi siqalise kakuhle eZimbabwe. Njalo silakathi ezinika sikazikhitshwe ukwenzela ukuthi i-ZANU-PF ingabi ne-excuse.
Umanyano wamabandla aphikisayo MDC Alliance uthi uhambo lwabo lokuya eMelika belungelani lokwezi jeziso zenotho ezethulelwa eZimbabwe. Umngcele waseZimbabwe leBotswana waseplumtree usungula namhla uhlelo lwayo lokusebenza ungavalwa okuza kuba mhlaka 23 kuMpalakazi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Mnangagwa wethule umbiko wakhe oqakathekileyo wakuqala kuZulu njengomongameli welizwe owe-State of the Nation Address, lapho athembise ukuqhuba inhlelo ezokuthuthukisa ezokuthengiselana ukuvuselela ukukhulumisana lamanye amazwe ukuze batshaye imali yakwamanye amazwe eZimbabwe kanye lokulwisana lokungathembeki inkohlakalo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umongameli Mnangagwa wethulela umbiko phambi kwamalunga enhlangothi zombili zedale lephalamende emkhosini owenzelwe eHarare International Conference Center, lapho aqale ngokulandisa ezinye zezehlakalo ezisanda kwenzakala elizweni lokuza kwenziwa ukuthuthukisa umnotho welizwe. Uphinde wacela osomabhizimisi ukuba behlukane lomkhuba wokukhweza intengo yempahla mahlayana ngoba befuna ukuthola inzuzo ethe xaxa ngokuphangisa. Uthembise ukuba uhulumende wakhe uzokwenza konke okusemandleni akhe ukulungisisa inkinga kwezokusilela kwemali elizweni.
I appeal yet again to our business community.
Ngiyaphinda njalo ucela kubosomabhizinisi bethu ukuthi libathinta ukuzithinta lihlungane lomkhuba wokukhweza intengo yempahla mahlayana. Lingakhohlwa ukuba ukwenza njalo kubangela ukungena kwempahla ebiza intengo ephansi okuza phambanisa ukuthuthukiswa kwamankampani.
Esekhuluma phezu kokungathembeki uthe makube lophenyo olwaneleyo kizo babotshwe ababotshwayo ngoba nxa bethe batholakala belamacala kungakhathalekile ukuba ngobani njengoba engekho oqhatheke ukwedlula omunye. Ukungathembeki ethi kuludubo olukhulu oselumpehlane ebuyisela muva ukuthuthukiswa komnotho welizwe.
In this new era, measures have been taken.
Imizamo isisenziwa ukusebenzisa imitshina yakulezinsuku ukulwisana lokungathembeki elizweni. Udaba lonke lokungathembeki kumele luhlolisiswe bajejisi abajeziswayo kulandelwa imithetho yakuleli. Akekho okutho okuqakathekile ukudlula omunye. Uhulumende wami kasoze ayekele abantu besenza intando beqhubeka imisebenzi yokungathembeki.
Kodwa ezinye zezakhamizi zeHarare lengcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi zizoyicela isivuthiwe. Omunye wabo ngumnumzana Bekezela Gumbo oyingcwethi ecubungula ezombusazwe ephansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute.
UPresident Emerson Mnangagwa okukhulumayo akugoka sonto entsha. mkawira hito wa shari kuruma na leo. Hako mesi, ugunye futu mesi nazire, uti, ngayi kuruma jaru kutaketa ama criminals, ama criminals around the president, joo wa chunjaru. So, tina hito umele sikape uti, sunuba wazi uti, joo ke kuruma chunjaru, uzazi investigator imena.
Ukumboti umele abe isibonelo mnangakwa sowenza loko ngendlela engelaba njululo, lapo bebopa utiwa ngabanga tembega ngalaba.
Kuzi tina sibele confidence uti ayo sesenza something. Kumele sibele ati SJL, yesini isikunise usu uti uzazi investigator, laba mganbaka, laba mfawe kupauza wa investigator. Mwaba iti, ngayi nga sayo zanga njalo, yabe kiyabe tina zawona uti ayo kuruma wa politics.
Olunye utaba mwonga mbele mnangakwa alutintileyo, ngolokulahlekelwa imali kukahulumende ngenxa yabathengisa impahla ngendlela ezingayisizo kakhulukazi kuhlangothi lwezamatshe aligugu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Kusenjalo, abalandeli bebandla leZANU PF bathi batshayela ihlombe uMongameli Mnangagwa ngokwethula lumbiko. Abakhulumele Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni olethulwa ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi leVOA Indebele. Bathe balethemba lokuthi uza kwenelisa ukwenza konke akuthembisileyo. Lokhu kugoqela ukulwisana lokufumbathisana ukuthuthukisa amafekthali ukukhanga abantu bemazweni ukuthi basebenzele kwele Zimbabwe lokunye. Ake sizwe umnumzana Joseph Chuma omela iphelandaba Mpophoma exoxa ngodaba lolu lo Gibbs Dube we Studio 7.
Iyatshengisa indlela okumele sihambe ngayo. Iyanika umkhondo okumele izimbabwe ihambe ngayo. So kukithi engathi sibana siyalandela na iziqondiso lezi ezikhulunywa ngumongameli. Nxa ethe ekhuluma labantu kanje ngize ngacabanga amazwi okucina esawatshiyela ngumongameli wethu owaphumayo umongameli ubaba uMgabe. Watshiya ethe yena ngena ngakhe lokucina ekhuluma ku-TV wathi mina lawe sinomsebenzi. So nxa ukhangele i-address le efakwe ngumongameli namhlanje ithiya izopha likuwe lami ukuthi wena lami siyenzani okuzayenza ubana bona kube lentuthuko njalo kube lokuvuselela komkhono weZimbabwe ngoba njengoba njalo i-100 days lezi akhuma ngazo azifuni yena yedwa zifuna mina lawo sidonsa kahle kahle ukuthi iZimbabwe ivuke futhi.
Nxa sikhangela ke ezemanufacturing lezi akade khuluma ngazo ukuthi ungazani sokule nguquko encane kambe kuyakubonakala ukuthi kule nguquko kumbe umuntu omdala lapho sisengezivithiyo
inguquko ikhona kodwa ke into nje ephosa ingane isifisile emuva yindaba nale emali yangaphandle ukuthi wona ama-companies laba imali le bayithenga emfikeni le engasiyo ebhanga. So kusuka nje bese kubadlulela bese kufika bekhwenzile njalo kuphinde kube nabanye futhi oguluka nje abakhwezela nje ukwenza imali ngabantu kodwa ke ilongzeleisexual instrument 64 lena yafakelwa khona kwantula ivalele izinto esingazilungisa lapha kwela kithi iZimbabwe zilungiswe la kulokuthi into yonke uzothathe konke le toothpick sure nama-tissue paper umode South Africa into esingayilungisa lapha icreate umsebenzi njalo kukhiphe i-economy ihamba. So inolanisiana yayincedile futhi kodwa njengoba ngizele futhi ethila namba alona ngabe ngalabo kukhwezi njalo so sokuzagcina kusenza ukuthi bona kugcine sokubuya ama-import substitutions azabuya e-GP le bese kubabulala bona futhi abama-industry laba.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma omela iphelandaba Mpophoma edale lephalamende ngowezanu PF ubekhuluma lo Gibbs Dube we-Studio 7 eseHarare. Kusenjalo umnumzana Prince Dube kuSibanda omela iBinga North edale lephalamende ongowebandla le-MDCT uthi bazakholwa ngokubona ukuthi umongameli Mnangagwa uzazifeza na izithembiso zakhe.
Okwakuqala wabezama ukuthi egezise ingcekeza yenza ngalamhla ka 1516 eyokuhluthulwa umbuso okwenziwa ngamabutho uzamile ngazo zonke indlela ukuthi egezise ibe angani yinto eyayisemthethweni. Okwesibili esikunanzelelayo ukuthi nxa umnumzana uMnangagwa isitsho yena ukuthi uzalungisisa i-corruption bese sikhangela ukuthi bona abamgombolozileyo bangcwele okunganani. Siyananzelela ukuthi ugonjolozelwe izigebengu, ugonjolozelwe ngabantu abavele belamacatha awe-corruption akade bekhulunywa ngabo ukuthi ba-corrupt kuleli lizwe. bese sizivuza ke ukuthi nxa kuyikuthi egonjolozelwe ngabantu abanjalo pho uza kwanelisa njani ukuthi ebophe abanye abaye besenza i-corruption ngaphandle kokuthi nxa yena ezitshela ukuthi i-corruption yakhona uyabe bopha bona labo abangabe bekhatshana kulaye. Ukhulumile njalo ukuthi abangenayo besizodinga ukuthi befake imali zabo elizweni uzakwenza ukuthi kungathathi isikhathi eside lakho lokho ayisiza kubona nxa sokwenziwe. Ngoba siyakwazi ukuthi one stop shop yakhulunywa kudala isileminyaka eminingi yakhulunywa ukuthi iyakuba khona but azange sikubone ke kulungisiswa singazi ukuthi yena uzakwenza yini ukuthi kube khona njengokutsho kwakhe.
Uphinde njalo wakhuluma ngokuthi ukhetho oluzayo luzabe lungolukhululekileyo, liyakhola njengebandla ukuthi engakulungisa.
Umnangagwa ulembali, labo ahamba labo othiwe ngalamanye amabutho ahamba lawo balembali. Imbali yabo isukusela kubo 2008 lapho abayala khona mgceke uTswankirayi ewinile ukuthi khona uTswankirayi ehle engene ebe ngumongameli welizwe, yibo abayalayo lokho kuyaziwa lokho kumgceke. Na ukuthi ke khathesi baza kuyekela yini ukuyala kwabo khonokho bese besithi hayi siyavuma ukuthi sidliwe asikabikwazi, siza kubona ngani? Siza kubona ngokubana umthetho okhetho Electoral Act i-amendment yakhona ngayifake izinto ezitshengisa ukuthi okwakuqala ukhetho luyakuba sobala, luyakuba transparent, akusoze kube lezinto ezifihlakeleyo.
Lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda omela iBhinga North edale lePhalamende ongowebandla le-MDCT sixoxelayo eseHarare. Umanyano wamabandla aphikisayo OMDC Alliance uthi uhambo lwabo lokuya eMelika belungaphathelananga lezijeziso zenotho ezethulelwa eleZimbabwe, njalo bona njengezizalwane zeZimbabwe abangeke bakuthabela ukuhlupheka kwabantu. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuphume emhlanganweni laselizindaba owenzelwe esigodlweni sebandla le-MDCT e-Harvest House eHarare namhlanje. Omunye wabakhokheli bomanyano lo ongowebandla le-PDP umnumzana Tendai Biti onguye okhakhelele iqula leli eliye eMelika uthe uhambo lwabo belijonge ukuphathisa eleZimbabwe hhashi ukuyadingela ilizwe izithezo zenotho njengalokhu osokuphuma endabeni. Omunye njalo wabakhokheli bebandla le-MDC elikumanya nomunye umnumzana Washman Ncube uthi imbiko ethi iqula le-MDC Alliance eliye eMelika lihambe ngenjongo yokuyakhuthaza leyo lizwe ukuthi liqinise izijeziso ezalithulela eleZimbabwe ingamanga aqanjwa yiZANU-PF.
Bona lawo ngamanga aluhlaza sibili, siyakwazi ukuthi siku-inclusive government njenge-MDC. U-comrade Bithi wade se-America lami no-comrade Misiyairabu no-Chinamasa no-Mbengegwe no-Gothe sasiku-re-engagement team kahulumende sihamba amazwe wonke sisithi izijeziso zenotho ezikhona nakazikhitshwe ukwenzela ukuthi siqalise kakuhle eZimbabwe. Njalo lakathesi sikazikhitshwe ukwenzela ukuthi iZANU-PF ingabi le-excuse okuthi bethuleka ukukhokhela ngaliphi, ngoba kwakathesi bayagijima ukucatha ngemva komunwe wama-sanctions law, kodwa sikwazi ukuthi kwehluleka ukukhokhela kwabo.
Wengeze ethi imibiko enje isijonge ukunyampisa izinhliziyo zabantu abasekeli bamabandla abumba i-MDC Alliance lona ukhetho solusondele kanye ngomnyaka ozayo. Ngakho-ke ukhuthaza abantu ukuthi bengalahli imbeleko ngemibiko le, kodwa baqhubeke bebhalisa ukuze bathole ilungelo lokuvota kukhetho lomnyaka ozayo. Kodwa ekhala ngokuthi ngabe uhulumende uyenza kube lula ukwenza njalo, ngoba khathesi incwadi ezifunakala eziziningi kakhulu. Uncube uthi iZANU-PF uma iqinisile ukuthi ifuna ukulungisisa ezokhetho kufuze ivume ukuthi iZimbabwe Electoral Commission izimele yodwa yenelise ukubala amavoti iwatshengise uZulu khonapho khonapho.
VEC okumele ibe independent, kumele ibala amavote polling station iwahlanganise iwafake emdulini siwasonke iwahambise ku-constituency command center aedwe khonaphana ahlanganiswe ahanjiswe ku-provincial command center.
Osakhulayo umnumzana Sondlane Dube uthi ukhulunywe ngabe MDC alayezi njalo okuthi bebesiyadinga ukuqiniselwa kwezimbabwe izithezo zomnotho kuyinkulumo nje yeZANU-PF ejonge ukungcolisa lumanyano.
Akula muntu ongabe becabanga usengqondweni sibili straight ukuthi sengahamba isiyacela ama-sanctions. Lokhu ngeke kwenzakala, konke into ezikhuluma ezihlose ukuyisela phansi ibandla le-MDC.
Ingcitshi yezombusazwe umnumzana Adams Thole uthi abe-MDC alayenzi bebevele bengafuzanga baye eMelika ngoba uZulu ubesithi amabandla lawa angancedana leZANU-PF ukwakha ilizwe, athi ukugijimela ukuyakhuluma labalelo lizwe yena uhulumende omutsha engakakhulumisani lalo.
Akulandaba ukuthi babesiyodingani, kimi bekungamelanga bakuhambe ngikhona ngale ngalesi sikhathi.
Ekhuluma emhlanganweni munye uBithi ongomunye wabakhokheli bomanyano we-MDC Alliance ekhokhelela i-PDP uthi abasoze baxolise kuZANU-PF loba emphakathini ngoba uhambo lwabo belungele ukulungisisa inhlalakahle kaZulu, njalo inkulumo zeZANU-PF azisoze zibethusele ukuthi bengenzi lokho. Inkokheli ye-MDC Alliance ebikhona emhlanganweni lo ibalisela uNcube emela i-MDC yakhe lomsekeli womkhokheli we-MDC T umnumzana Nelson Chamisa kanye noBithi owe-PDP onguye okhokhela iqula lalumanyano eliye kwelemelika. Ngimele isidwe sevenini seHarare, ngingu-Gibson Pepe.
Ku-Live Talk lamuhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe ole Diaspora Forum, sixoxa ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe. Thumela i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umchuchisi omkhulu wakweleTurkey ukhuthaza ukuba umdlali webasketball olodumo weMelika uEnes Kanter ukuthi avotshwe ngoba ethuke umongameli Recep Tayyip Erdogan. Linkuthazo iphume emsakazweni walelo lizwe we-Anadolu. Umthethwandaba womanyano wamazwe aweEurope we-European Court of Justice unqume lamuhla ukuthi inkampani yabathwala abantu kusetshenziswa indlela zangalezi nsuku zabomakhalekhukhwini e-Uber kumele umsebenzi wayo uqondiswe imithetho elawula ukusebenza kwamateksi ale mitha. Ungcele waseZimbabwe leBotswana wasePlumtree usungula lamhla uhlelo lwayo lokusebenza ungavalwa oluza kuya kumamhla ka-23 ngompalakazi phambilini kwelanga leKhisimusi. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngoceleyo.
Lokhu kwamukelwe ngenjabulo enkulu nguZulu ohamba umango phakathi kweZimbabwe leBotswana esiyathenga impahla ethengisa. Iningi labantu basuka koBulawayo besiyathenga impahla yabo edolobheni leFrancistown eBotswana bebalekela intengo ephezulu eZimbabwe. Uhambo lolu bakwenza bekhangele ukuthi baphenduka ngasukulunye ukuze bengabi lendleko yokudinga okokuya lala khona, bekhetha ukuyathenga bahle baphindele ngosuku olufanayo, kodwa kathesi bakhala ngokuthi bachitha isikhathi esiningi besemngceleni. Unkosikazi Sisanyathi uthe izolo uqede amahola amaningi elinde ukuchapha esaya eBotswana lalapho esephenduka. Uthi ukuvulwa komngcele usuku lonke ungavalwa kuzasiza kakhulu ngekhefu ngoba abantu beza hamba bekhululekile.
Umumo esiwubone ebhoda umumo esingawujwayelanga vele ensukwini eziningi ngoba akwandanga ukuthi uhlale almost 7 hours usebhoda ulinde ukuthi uchaphe.
Uhlangothi olubona ngokungena lokuphuma kwabantu elizweni olwe immigration yaseBotswana lwethule umbiko owazisa ngokuthi abasoze bavale kusukela namhla kusiya mhla ka 23 Mpalakazi ukwenzela ukuthi uZulu ahambe laloba yisiphi isikhathi ngekhefu njalo kuphunguleke abantu abachitha isikhathi eside belinde ukuchapha. Uphenyo olwenziwe yiStudio 7 luveze ukuba ubugwelegwele becorruption bebugcwele phakathi kwesiphithiphithi ebesisemngceleni njalo amapholisa abengekho ukuthi ancedise ukuqondisa uZulu. Abafana abadume ngokuthi ngomagumaguma bebebhadalisa abafuna ukweqiswa udwendwe kanye lokuchaphisa impahla ezingavunyelwayo zingabhadalanga umthelo owe-customs duty. Okunye obekukhathaza izihambi ukuthi imitshina ebisetshenziswa luhlangothi lukahulumende olubona ngokubuthaniswa kwemali olwezimra ibingasebenzi kuhle ngakho bekuphuzisa abachayeli abakade bechapha ngezimota. Unkosikazi Phesi Dube ngomunye wabehlelwe yilolu hlupho.
Umumo oseboda mubi kakhulu njalo awujwayelekanga ngoba sokugcwele ukudiza kakhulu nokubhalisa kwabo kuslow.
Esinye njalo isihambi unkosikazi Amanda Maseko uthi kubuhlungu ukuqilibezelwa ngabantu abadinga imali ngendlela ezingayisizo. Uvumelane lonyathi ethi uhambo oluvame ukuthatha isikhathi esifitshane lubaqedele usuku lonke ngakho ukuvulwa komngcele kuzabasiza kakhulu.
Eboda kaChester yithi bekunohlupho olukhulu uhlala isikhathi eside le almost ilanga lonke lokhu seboda ngoba kule congestion engayenziwa kodwa siyathaba kakhulu ngalesi sinqumo abafuna ukusenza ukuthi ube bavule 24 hours
ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Abantu bavame ukuba banengi abayabe bephindela eZimbabwe bevela emazweni abasebenza kuwo. Lokhu kwenza ukuthi ingcele igcwale kakhulu njalo kube lokuphithizela. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Udubo lokubandlululwa kwabantu ekwabelweni kokudla kanye lenhlanyelo kuqhubekela phambili eLupane lapho izakhamizi ezithi zihlawuliswa imali yokuthwalwa kwenhlanyelo lemfundiso. U-Anastasia Ndlovu sipha lolu daba.
Ukubandlululwa kwabantu abangayisibo basekeli bezanu PF yinto eyayibhahile elizweni lonke jikelele kusabusa umnumzana Robert Gabriel Mugabe. Kuze kwabanganeno sokungenele i-commission ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu, iZimbabwe Human Rights Commission. Kodwa sokubuye kwadlodlobala njalo nanku ukudla inhlanyelo lomfundiso sekuphiwa abakubandla elibusayo kuphela njalo bebhadalela ukuba kuthwalwe. Okudanisa uZulu ukuthi lokhu kuyaqhubeka lanxa sokulohulumende omutsha okhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Isakhamuzi seChongogwe kuward 9 eLupane umnumzana Felokwakhe Dlodlo uthe babhadaliswa imali zokuthwala kokudla lenhlanyelo abakutholiswayo.
Uhulumende usipha inhlanyelo le-fertilizer. I-fertilizer lapha sibhadaliswa umgodla we-50 kg idola. I-10 kg yenhlanyelo sibhadaliswa i-50 cents. Kukanti-ke wonke umuntu wazi ukuba inhlanyelo leyo kufanele iphiwe mahhala.
Umkhokheli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo laye usole ubandlululo lolu ethi kanti vele abantu bahlawuliselwani imali eziningi kangaka.
Lalokho abakwenzayo bencisha abantu ukudla benika abantu ngenxa yokuthi bakubandla lezanu PF. Thina sithi abantu beZimbabwe lo hulumende sesikuyo uwedlula lo kade sikuyo kaRobert Mugabe.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube uthi uMnangagwa kumele abone ukuba lomkhuba uyamiswa agcwalise isithembiso sakhe sokuhlonipha amalungelo oluntu.
Ngizwa kwabantu fertilizer abangasupporti zanu PF kumele kuphele ukwethusela emakhaya okujwayele ukuhambisana le-election lokurejiswa kokuvota lazo zonke leziyazini.
Ukhansila kaward 9 eChongogwe umnumzana Rex Mangisi Nkomo uthi kuliqiniso ukuba abantu bayabhadala imali ukuba bathwalelwe inhlanyelo lokudla kwabo kodwa abalamandla okulawula imota ezithwalayo ngoba ngezabantu abazimeleyo ethi uma abantu bebona becabanga ukuthi bayabandlululwa abayezithwalela eLupane Center bazigadisele. izakhamizi zeChongokwe zithi umuzi munye ngamunye uhlawuliswa idola ukutholelwa isaka elilesisindo sama kg angamachumi amahlanu i50 kg lomvundiso ukutholelwa ama kg amane enhlanyelo kumango ongaba ngamakhilomitha alikhulu ukuya lokubuyela eChongokwe besuka eLupane Center kumele bakhokhe amasenti angamachumi amabili lanhlanu i25 cents ku4 kg. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kwezemidlalo, iqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders lamhlalele dili elokuvalelisa labo abakade belisekela ngemali lonyaka. UJoseph Njanji usipha lolu daba.
Isiphatha amandla seqembu leHighlanders uNhlanhla Dube uthi ngemva kokuba iqembu lebhoso lingaqhubeka kuhle lonyaka okwenze kwabanzima okwakwenziwe idili lokubonga abadlali abaqhube kuhle lonyaka, inhlanganiso yebhanki ABC ithethe isinqumo esokuba kube le dili lokugqiba umnyaka kuyindlela yayo yokuvalelisa iqembu njengoba ngomnyaka ozayo ingasoziqhubekele phambili iphathisa.
Ama-sponsors wethu abefuna ukuthi sihlangane ukuthi sivalelisane njengoba usazi ukuthi ama-sponsors wethu iBank ABC ayagqiba ukuthwala indleko zeqembu ekupheleni komnyaka wona lesikuyo. Basebesithi benze umbuthano wabadlali labanye abakubusiness abayebenceda iclub lapha nalaphana labanye abadlelana labo nabanye njalo abasisizayo abanjengabonyakatho kusiya kusiba njalo ukwenzela ukuthi siqibe umnyaka sigoqe kuhle sibabonge basibonge labo njengeqembu sibabonge njengabasekeli.
Iqembu leHighlanders liphutshe imidlalo yalo yalonyaka kusigaba sePremier Soccer League lisendaweni yesithupha ngemva kokunqoba emidlalweni elitshumi lantathu ladliwa kwelitshumi lantathu njalo kwasekusithi kweyi-9-2 laba ngutshikilobhanqa. UDube uthi bekuza kuba lihlazo ke ukuba kuqhutshwe umkhosi wokupha izicoco abadlali bona bengazange balethe izicoco kuqembu leHighlanders.
Akula zicoco eziphiwayo ngoba akungeke kwaba yinto etshengisa insika yeqembu ukuthi kube lezicoco eziphiwayo ngoba lapho singabe senza ihlazo. Akungeke kwaba lesicoco loba kuthiwa eklasini yabo Dunderhead ukhona unumber 1, kodwa kumele kube le measurement ukuthi ngathi nxa kuthiwa umuntu pasile vele uthole ipercentage enganani.
Akukacaci kuba yibaphi abazancedisa iqembu leHighlanders ngosekelo lwemali ngomnyaka ozayo, njalo uDube uthe lokhu baza kwethulela umphakathi ngokuhamba kwesikhathi njengoba belokhu besaxoxisana labanye. Inhlanganiso yebhanki ABC iqale ukuphathisa ngemali iqembu leHighlanders lele Dynamos ngomnyaka ka-2011. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
I'm liking your style, you're moving your body, you're dropping so low, you make me lose my mind. Yeah, you're moving for nothing, you're shaking the way, your hair on your shoulders, you rock it the way I like. You blow my mind.
Singakehlukanike sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko wakhe oqakathekileyo wakuqala njengomongameli welizwe owe-State of the Nation Address. Umanyano wamabandla aphikisayo we-MDC Alliance uthi uhambo lwabo lokuya eMelika belukungelanjongo yokuya khuluma ngezijeziso zenotho ezethulelwa ele Zimbabwe. Umngcele waseZimbabwe leBotswana wasePlumtree usungula lamhla uhlelo lwayo lokusebenza ungavalwa oluza kuya kumamhla ka-23 Mpalakazi. Hayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngiseWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.